uphenyo olwenziwe ngabenhlanganiso ebona ngelungelo labathengi e-Consumer Council of Zimbabwe, i-CCZ, enyangeni edluleyo, luveze ukuba isikhwama esanela ukunakekela imuli elabantu abayisithupha siqinise ngesilinganiso sokuphezu kwamashumi amabili ekhulwini i-22%. Okutsho ukuthi kudingakala inkulungwane phose eziyisitshiyagalolunye zamadola eZimbabwe i-8,726 ngenyanga eyodwa. Okwamanje, izisebenzi zikahulumende zihola amadola angaphansi kwenkulungwane ezintathu ezeZimbabwe i-$3,000. Umnumzana Ngqabutho Zondo ongumbalisi uthi ukukhwela kwentengo sokusenza impilo ibe nzima ikakhulu kuzisebenzi zikahulumende.
Kodwa-ke zonke izinto zikhuphukile intengo yazo. Izinto ezinjengechukela kade sizithenga ngabo $2, kade seziyi-$3 nge-US. Ezitolo lazo lapho kade sesisilela khona izitolo ezingathi lezi ezisemakethi lazo sezikhuphukile intengo yakhona. So kuyinto enzima kakhulu kithi esisebenzayo, esisebenza kuhulumende, ngoba siyazi ukuthi uhulumende kasoze ekhuphule imali yethu inyanga nxa isiyaphela. Siyaveleke sikhole imali efanayo, okufanele ukuthi impilo zethu sesisiya siba nzima, siyagcina sesehluleka ngisho lokuthi sithenge nje okuncane nje ukuthi imuli ikhothe loba sisebenzile umsebenzi ofanayo inyanga yonke.
Umtshayeli wemichova umnumzana Lungile Nyoni uthi ukulethwa kwemali entsha yikho okubangela lokhu.
Into ziyakhwela kakhulu elizweni lethu, kodwa indaba isekuphakanyisweni kumbe kufakweni kwemali ezintsha lezi ama-10 lama-$20 abambeneyo, yiwo abantu abanqamekelayo. Into lezi zonke besingaziboni, imali yethu icina nge-$5, and nxa sifuna ukuqondisa lindaba kayiqale lapho okuqala khona yonke into, okulinywa khona konke, okusukela khona yonke into le singayithatheli phezulu ukuzama ukukhontrola intengo, asiyisukeleni phansi.
Unkosikazi Norin Moyo ophila ngokuthengisa uthi babulawa yindlala ngoba bengasenelisi ukuthenga ukudla.
Nokukhathazeka ngokukhwela kwezinto okwenzakalayo, ukuthi kunje nje kuyi-lockdown usebenza kufana emalangeni, kodwa ukukhwela kwezinto kuyisimanga sokuthi sidinga ukuncediswa ngoba ukufa yendlala abantwana okuncane sikutholayo akusakwani ngisho even impuphu, kodwa lokuncane okungasikho mpuphu kukhwela ngenye indlela okokuthi imali yangikhona ukuthi siyithola nzima, asikwenelisi sidinga ukuncediswa njengabantu elizweni.
Isakhamuzi sakoBulawayo unkosikazi Siza Lobuhle Ndlovu uthi izitolo eziningi sezithengisa ngedola leMelika elingatholakali lula.
Sesiphila nzima khathesi, akusaphileki vele ngoba intengo yakho konke ikhwelile, ukudla isinkwa i-cooking oil kukhwelile, into zakhona sebebiza ama-rand la ama-US, into imali esingayiholiyo sina ngapha uyabuhole i-RTGS ukuthi uzuthenge ukudla udle labantwana, vele sekuphile kanzima. Isinkwa kambe last week sikhwelile, la this week futhi sakhwela, kambe kwini khona lokhu, pho senze njani? Iholo labe lokhu elingakhuphuki, kodwa intengo ziyala zilokhu ziqansa. Uhulumende wayethe uzayibisela ama-prizes ayefanana lalapho i-lockdown akaqali, kodwa lalamuhla intengo ziyala zikhuphuka zisiya phambili.
Isikhulumi seyinye njalo inhlanganiso yelungelo labathengi e-National Consumer Rights Association, i-NACORA, umnumzana Effort Ncube uthi ukukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota yikho okwengezelele ukudula kwezinto.
Konke kweyeme emafutheni ezimota, nxa kukhwela lokho lezinto ziyakhwela. Kanti kokukhulu ukuthi siqaphelisise ukuthi amandla emali yeZimbabwe ayawa nxa eqathaniswa namandla emali enjengeMelika le South Africa, yikho kwenza izinto zikhwele zisiya phezulu ezinjengabo fuel.
I-CCZ ithi ucwaningo lwayo luveze njalo ukuthi eyinye yembangela yokukhuphuka kwentengo lokhu yikuwa kwesisindo sedola leZimbabwe uma liqathaniswa ledola leMelika lemali yakwamanye amazwe angomakhelwane lapho okuwoda khona abezitolo. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.